kwaba umnanga kwawo wakhangela ukuthi kakhulese emandebeleni izulu kalini kuhle kabe emathebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala yokuthi konke lapho kula madamu khona sakha khona madamu simake sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedamu elakhiwa ebubi Lupane dam eliselupane kuvulwe 180 hectares lapho kufakwa khona ama pivot angu-3 ama 60 hectares kanti kufakwa kwiwhiti isitshakazile I think iyavunwa ngo-October kuwona lo mnyaka. Then kube le irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga yakwazi ukuthi ngale kulamanzi amaningi kuzambezi but bekungalama irrigation schemes kule scheme esikhona ese-400 hectares or esekufakwa ama-pivot esikwazi ukuthelezela 400 hectares and kwakule challenge ukuthi amanzi uyinje u-contractor wokuqala waye wathathele ekhatshana u-14 kilometers kanti sebethole u-contractor owathatha ku-2 kilometers so sebefaka amapipe ukuthi kuzoqasa ukuthelezelwa i-400 hectares leyana but kuya expandwa up to 15,000 hectares so nxa sesilama irrigations wonke lawo njengemathebeleni north bona ngani sabe sesiphumile endlaleni njalo idamu lela ugwayi shangani dam ipipeline esuka egwayi shangani isiya eBulawayo iyaphela end of next year so asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe ifika koBulawayo udubu lwamanzi koBulawayo le mathebeleni laba seluphelile ngoba from gwayi shangani uzuyefika koBulawayo ama stations angu-6 okabe kusihamba kusuka lama irrigation schemes all the way up to Bulawayo khonapho edamu eceleni kuzavulwa irrigation scheme engange-10,000 hectares shuwa kwama-hectares wonke le ngoba lele nxa kuyabe kuyi-green kulinywa kokudla sibona indlala njengemathebeleland north iphela la kuregion indlala iphela ngoba ukudla konke kuyaphuma ema-irrigation schemes lawo konke kuyaqonda e-GNB
abantu bemathebeleland khona ngapho imisebenzi yonke leyi iyabuya yini kuyibo njalo inhlelo lezi ze-COVID-19 zingabe zibuyisela emuva ezinye zalezi nhlelo na
dadewethu ku-Second Republic sahle satshelwa singama-ministers and inhlelo zikahulumente even umthetho wakhona ungabisa ama-injiniya akho from elsewhere from kwamanye amazwe kumbe from kwamanye ama-provinces but not general hand analawo wonke amainhlelo engizithoyo abantwana baqhatshiwe kuprovinsi yethu ukuthi besebenze emakhampanini lapho and okunye benguthile dadewethu last year ubaba umongameli ubuyile ewan kulama-new companies azogebha amalahle labantu abazoyenza ama-stations ezamagetsi kule about 13 companies ezivuliweyo last year angu-13 ngama-new companies so abantwana baqhatshiwe and lathi njenge-leadership asivumelani lakho ukuthi ikhampani nxa ibuya inika itender ibuyile abantu bayo ayibuye le machinery labazodrive imachinery nxa bekhona eprovinsi abakwanisa ukudrive imachinery asibadingi ukuthi bebuye kungcono kubuye imachinery kuphela izosebenza kuzosetshenzwa kuqhatshwa abantwana belocal njalo konalo umkhuhlane dadewethu okwe-COVID-19 lakhe kwezinye indawo kufanana lezi ndawo zonke zomhlaba lakwamanye amaprovinsi kusi-affectile kakhulu ematnoti thina siku-tourism and amaplane ebengahambi ama-6-to-6 buses engahambi so vele bekulobunzima emahoteleni bevele sekuzibhodela indwangu ngoba nge-because of this COVID but ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende kababa umnankagwa ukuthi usibisitela ama-vaccine elizweni and abantu bayahlaba for free and kakhulu kuyami iprovinsi like ama-distance njenge-Victoria Falls newange nekwezinye indawo abantu bahlatshiwe abafisa ukuthi behlabe bekhulumisana labo abe-tourism ukuthi sekusiba ngcono kakhulu ama-local tourist ama-locals aseqalisa ukubuya kakhulu lama-NGOs abantu babo sebeqalisa ukubuya emalokhuzeni ngenxa yokuthi ama-cases sengane sesehle.